Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Yatangana kweze kuseni mthwakazo omuhle ngolwesine mhla ka 15 kumpalakazi 2023 igama nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, amakhansila akobulawayo amatsha ayisithiyangalombili 8 anqobe ukukhetho lwama-by-elections olusanda kwedlula afungiswa ukuqala umsebenzi izolo. Owake waba ngunobhala jikelelwe enhlanganiso yomanyano wamabandla ezekholo oweZimbabwe Council of Churches, uReverend Kenneth Mtata, usola ibandla lezombusazwe eliphikisayo elikhulu eli-CCC esithi kalicaci ngalapho eliya khona. Kukanti iCouncil yakoBulawayo ithethe isinqumo sokuthi isizavalela uZulu waleli dolobho amanzi okwensuku ezinhlanu ngeviki ngoba amadamu engasela amanzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amakhansila akobulawayo amatsha ayisithiyangalombili 8 anqobe ukukhetho lwama-by-elections olusanda kwedlula afungiswe ukuqala umsebenzi izolo lapho axwayiswe khona ngumeya waleli dolobho umnumzana David Coulthard ukuthi engazaphatheka kumisebenzi yenkohlakalo kodwa asebenze ngobuqotho ukuze athuthukise impilo kaZulu. Amakhansila la aqoqela awezanu PF amathathu uSandra Ndebele ongumhlabeleli, uThabengwa Zichka, lo Joshua Mutangi, awe TCC aqoqela uFelix Madzana, Thobeka Meli Moyo, Tinevimbo Maphosa, Nkosinathi Hobe Mpofu, lo mnumzana Donaldson Mabutho owaye ngumsekeli kaMeya engakaxotshiswa ngumnumzana Sengezo Chabango, yena ozithi ngunobhala-jikelele weTCC. Sixoxe lo mnumzana Mabutho, yena othi umkhulu umsebenzi obameleleyo.
Lapha akulanto esingathi iyajabulisa because sibona a death of democracy elizweni lethu. Abafowethu abanye ama-MPs ama-councillors bakhitshwa ngendlela esibone angani iyayingaqondanga. So sibuyile safungiswa kodwa sibona ukuthi thina ukhetho luvele lungavelanga kumele lube khona. Nxa sikhangele uzabona ukuthi i-5 million yasebenza ku-by-election le i-5 million engaba yanceda abantu kade sihlaselwe imikhuhlane yekholera elizweni. It's a waste of resources eyenzwe i-government ngento enjengayonaleyo kodwa hhayi selidume ladlula mfowethu. Into ekhade kuleyo kusebenzela uBulawayo labanikazi beBulawayo abayibo izakhamizi zesizwe sesigondlo sikamthwakazi. So ngama-feature ngikho ngakutsho nje ukuthi izakhamizi zakoBulawayo in particular eMpumalanga ePuma khona lapho abantu abavota okuzwayo ngithanda ukuthi ngibabonge ngokusekela nangokusivotela kulo nalelo khetho oludlulileyo.
Ungakaxotshiswa nguChabangu kukhansili ubungumsekeli kaMeya okuyisikhundla esesathathwa ngubabu Edwin Ndlovu, lokho akukuphathi kubili, akukuphazamisi?
Hayi, uyabona nxa uyinkokheli kumele ubezazi ukuthi noma usekhansilini awulandi isikhundla. To me into ezikhundla is something else. Iyabuya ihambe patokuphathekileyo ukuthi uvele ulande isikhundla yini kuma-chambers or ulande ukuya ncedisa nokusebenza lezakhamizi zakoBulawayo. Yinto eqakatheke kini. To me it's not about position, it's about ukusebenzela esigodlo sikamthwakazi. So lokho hhayi singadaduma bedlula kwaba lokwayenzakalayo, but okukhona yukuthi sekumele sibasekele amadodana la akhona kathesi bekhokhela isigodlo sikamthwakazi.
Ekufungisweni kwenu sibone uMeya ubaba uColtart ecwayisa ukuthi lingaze lalingeka laphatheka kumisebenzi yenkohlakalo i-corruption. Ungathi kuyini okunye akukhulumileyo uColtart okungaba kuthophele enhliziyweni yakho?
umeya indoda esingathi indoda eqotho, a very principled man and upright man, ukuthi kumele simncedise simsupporte kuvision alayo yokuthuthukisa isigodlo sikamthwakazi. Ukhulume ngendaba ye-corruption, ukuthi anti bantu bakithi idorobho lakobulawayo le sokube lama-reports okuthi kuba ne-corruption. Wasikhuthaza-ke njengamakhansela ukuthi abantu bakithi silande ukuzosebenzela abantu bakobulawayo, hatsho ukuthi sizokwenza into ze-corruption. Embona ngani namazwi sibili achathe kula awethuleyo namhlanje umeya wethu uba u-Dirk Colter.
Umnumzana Donaldson Mabutho ngukhansela ka-Ward 9 kobulawayo. Owake waba ngunobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe ezokholo oweZimbabwe Council of Churches, okwamanje esasebenzela omanyano wamazwe omhlaba weWorld Council of Churches, uReverend Kenneth Mtata wethule umbiko esola ebandla lezombusazwe eliphikisayo ele-CCC esithi sokuyisikhathi sokuthi litshengise ukuthi selikhulile. Uqhubeke esithi abantu abanenye bayalivotela belethemba lokuthi leli bandla yilo elizabahlenga ebunzimeni bombuso okhona manje. Eloba ekhasini lakhe elenkundleni yobulenjini e-X eyayisaziwa ngokuthi Twitter, umfundisi Mtata uthe ngemva komhlangano wabo owedalela phezulu ele-Citizens National Assembly ngolwesithathu, iningi labantu belikhangelele ukuthi bazaphuma lesinqumo esiqinileyo esiqinisa abantu. I-Studio 7 ibele thuba lokuxoxa lo Reverend Mtata ukuthi achasise umbiko wakhe lo.
Okulo uTwitter oba ngumsindo, ngibe ngikhuluma ngesidingo sokuqinisa intando yeningi, i-multi-party democracy. Ngikhuthaza iqembu eliphikisayo ele-CCC ngisithi limele liphakamise izinga lokuqoqisa nokuhambisa izinqumo eziqinileyo. Basanda ukuba nomhlangano wabakhokheli lapha, kodwa izinqumo ezaphuma kulomhlangano zingani zingamanzi kakhulu, futhi azivusi ithemba kulabo abalandelayo izinkulumo zezwe.
Libacebisa ke ukuthi bathini abebandla ediphikisayo ele-CCC, Baba Mtata?
Nxa bezoba inselelo kuzana u-PF, njalo bazakhuthaza ithemba kubantu abalandelayo i-politics eZimbabwe, kumele baqinise amandla okuzihlela bona lokuhambisa amazwi anikithemba kumaZimbabweans. Otherwise bazoluza irelevance yabo ku-national politics.
Kodwa phela bona bakhala ngokuthi bayahlukunyezwa ndawana yonke lapho befuna ukukhankasa, lapho bayathunjwa, njalo le mithethwa ndaba vele akayihambisi kuhle izindaba zabo. Lina lithini ngalokho?
Yebo, siyazi futhi ukuthi basebenza endaweni elobunzima obuningi, kodwa lokho akuvimbeli ukuthi babe professional uma bekhuluma lama programs lama interventions abo kulokho okwenzekayo ezweni.
Lo bekungumfundisi Kenneth Mtata esixoxelaye ecingweni eseGeneva eSwitzerland. Sibe lethuba njalo lokuxoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi ukuze sizwe umbono wakhe.
Umbono kaReverend Mtata umkhulu wesonto siyawuhlonipha kakhulu, kodwa ke thina sihluza njalo sikhangela imbono kaZulu wonke jikelele welizwe leZimbabwe. Sisithi thina laba basePhalamende akutsho ukuthi yikho kucina khona indima. Laba basePhalamende abenza abakwenzayo libabone namhla betshengisela kakhulu, okutshengise ilizwe ukuthi umama uMnangagwa kafuni democracy ePhalamende.
Lina-ke eliphandle kwedalela ePhalamende lenzani-ke njengamalunga e-OCCC?
thina lathi ngapha ke ezitaradeni la ngapi ngapi sizamazala laba siqoqa abantu ke sihlela abantu silwisa ke ukuze ubaba uMnangagwa azi ukuthi abantu beZimbabwe sebekhathele ngento yakhe ayenzayo le njalo sebezimisele ukuhlangana naye ezitaradeni bafesale laye bakhangelane laye bamqonde esiphongweni bamtshela ukuthi hayi baba kwanele isikhathi sihambile okwamanje sesifuna ukulungisela izwe leZimbabwe.
Umnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni. Ikansili yakoBulawayo namuhla ithethe isinqumo sokuthi isizavalela uzulu laleli dolobho amanzi okwensuku ezinhlanu ngeviki ngoba amadamu engasela manzi. UNtungamilinkomo owe Studio 7 uxoxele omunye wamakansila aleli dolobho, umnumzana Donaldson Mabutho, ngalolu daba.
Abantu bakithi sesiphakathi kobunzima njengedolobho likaBulawayo. Ngingakhumbula ukuthi ngo-2020 ke sike sacela ukuthi iBulawayo ke inikeze isicoco sokuthi it's a water crisis, sithi ukuze sikwanise ukuthi igovernment isincedise isinikeze izimali zokuthi-ke sincediseke ekupompeni amanzi, sincediseke ekulungiseni amabhore dase-Epping Forest nase-Rochester ayiwo angakwanisa sesincedise ukuthi sinike izakhamizi zakwemabhebhe Phumula, Mpopo, Mandube, Nkulumane amanzi. So ke lokho ke thina ke sithe sihlafuna lolu daba namhlanje apho sigcotshiwe sabe sesithi-ke abantu bakithi wena sankekodobho lakoBulawayo, mayor wedolobho lakoBulawayo, director engineering, chairperson we-finance, chairperson we-future water, the chairperson we-engineering, sicela like lihambe lindikula liyebona uminister of finance, liyebona uminister of water, liyebona uminister of local government, sicela lideclare ukuthi idolobho lakoBulawayo it's a water crisis city ukuze igovernment yeneliseke ukuthi sinikezeke izimali zokuthi-ke sikwanise-ke ukulungisisa udaba lwamanzi lapha edolobheni lakoBulawayo. Ngizabona ukuthi ngo-2020 babuya lo injiniya wabo besithi ngukruga. Ukruga-ke iripoti yakhe yayisiyale eka-injiniya wethu isiyale, kodwa-ke kathesi-ke sesiwathumile ukuthi uBulawayo yeke akhontine nangendlela le eyiyo yona kathesi ku-120 water shedding. Ake niyekhulumisakanda mathi nase kwehlule sizabathuma beyebonayena upresident uMnangagwa ukuze udaba lolu lulungu, ngoba sike sakhuluma ukuthi hhayi ukuncitsha uBulawayo imali yokulungisisa udaba lwamanzi, it is like declaring a second book round edrobheni lakoBulawayo.
Izakhamizi kansila ezingaba lokuthukuthela ngokuvalwa kwamanzi okwesikhathi esingaka, ungathanda ukuzichasisela isimo emadamu ukuthi simi njani kahle kahle, iwaphi amadamu asechile njalo iwaphi asebenzayo?
Ngathi mbuthi sokurongo akusamakuhle edorobheni lethu lakoBulawayo, ngoba in short kathesi ngamafitshane nje ngizathanda ukuthi-ke nginikezeke isigodo sikamthwakazi-ke isitatus yamadamethu. Singakhangela insiza beyise i-percentage yayo kathesi-ke iku-58.46%. Sikhangele ukuthi depreciation month yayo kungaba umhla ka-26 February, siyidikomishine. Singakhangela inyakuni ku-34.158, singadikomishina ngo-January 2026. Sikhangele ilowa ncema iku-21.93, engadikomishina ngo-March 2024. Ngeze sikhangeleke umzingwani esisegamdikomishina ngo-November 2023. Sikhangele i-apha ncema ekade ku-21.97%, izadaluthi idikomishineke ngo-June 2024. Ikhangele emthabezi iku-72.95%, engadikomishina-ke ngo-year 2027. Why sisenza-ke uqube kanje? So ukhangele ukuthi amanye ama-DM the ten pushers ukuyafika-ke kubo-2026-2027. Ngingakhangela-ke kulethe sithi water rule water act ethi rule 21 ethi kumele nibe lenani lamanzi lokuthi nxa izulu lingake lokuna in the next 2 years likwanise ukuba libe linika idolobha amanzi even kanye eviki, even kanye in 2 weeks until 2027. Yikho ke size sejele enjengale, kodwa-ke isimo sibi ezibhale nje zamanzi. Sithi-ke Bulawayo njengakathesi siyakhuluma izulu liyana sithi nende imithandazethu namhlanje izwakele nakanika njalo futhi ukuthi uNkulunkulu uze abe sikhumbula izulu libe khona izakhamizi zakoBulawayo zithela amanzi, kodwa-ke ithe sizabe sisaplama izakhamizi kamanzi namabhawuza landle ukuthi ngake abanye ama-partners ukuthi bazikwazi ukuthi bafake-ke izikoti ukuthi zakhamize zinetiseke nokuthi-ke la amadibesiyawathuma kahle ngale government bengabuya-ke bedabafedeke ukuthi sinetisane edabeni lwamanzi.
Lo ngumnumzana Donaldson Mabutho ongukansila wakwaBulawayo. Limuzwe exoxa noNtungameli Nkomo oweStudio 7 ecingweni ekoBulawayo. Abebutho le-Israel babikwa beqhubeke izolo behlasela kakubi esigabeni seGaza Strip ngaphambilini kokwethekelela kwesiphathamandla sesigodlo sikamongameli weMelika ese-White House olujonge ukuyacanda inkulumo zokuthi impi phakathi kwele-Israel leqembu labebutho leHamas lakwele-Palestine ingamiswa njani. UPrasidis Jeremiah oweStudio 7 usethelela lolu daba.
Lokhu kwenziwa phansi kwemizamo yokuvikela lokuphathisa abantu makhaza basisiPalestina abangahlomanga abayibo asebethinteke kakhulu ngalimpi, ikakhulu abesifazane asebekhulile kanye labantwana. Isikhulumeli sohlangothi lwezomvikela eWhite House kwelemelika uJohn Kirby utshele intethelo zendaba ukubana umcebisi omkhulu oWhite House umnumzana Jake Sullivan uzalubhekisa namhlanje kwele Israel ukuyaqhuba lezi nkulumo zokudinga indlela zokumisa limpi. USullivan ukhangelele ukugcizelela inkuthazo eyenziwa yimelika yokuthi ele Israel livumele ukungena koncedo lokudla, imithi yokwelapha abalimeleyo lezembatho eGaza kusetshenziswa isigaba eseKerem Shalom. Lokhu kubikwa kunganceda kakhulu ukuthi lolu ncedo lungene luluningi lungezelela kulalolo olungena emangweni oweRafa. Ele Israel liqalise ukukhangelisisa izimota ezithwele uncedo eKerem Shalom izolo, kodwa zingavunyelwa ukuchaphela eGaza ziqondiswa ukuthi ziyengena ngasemngceleni weleRafa. Kuhambo lwakhe lolu uSullivan uqalele kwele Saudi Arabia lapho abiwa enze inkulumo lomkhokheli walelo lizwe uPrince Mohammed bin Salman futhi lana ukukhona phakathi kwabantu bakwele Israel labesiPalestina.
Samukelwa ngemibono etshiyeneyo isinqumo senkokheli yebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change esokuthi lizabuyela liyekuzwa kuZulu ukuthi lihlale ephalamende kumbe liphume. Abanye bathi ibandla leli alilaso isibindi sokuthatha isinqumo, kodwa abanye besithi kulungile lokhu njalo kuveza ukuthi lilandela intando kaZulu. Ukuhlaziya lolu daba eStudio 7 ixoxa lelunga le-TCCC lise-South Africa umnumzana Trust Ndlovu kanye lelunga le-Central Committee e-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma. Umnumzana Ndlovu usungula lingxoxo.
Sina njengabantu abakhokhela nentando yabantu abaningi ekuthiwa yidemokhrasi ngesilungu sibone ukuthi singathi phambili sithathe sibe nomhlahlandlela ophuma kithi iy'nkokheli, kodwa-ke siqale siye ebantwini sizwe-ke izipho zabantu, imibono yabantu ukuthi bona babona ngayiphi indlela, babona ukuthi kungakanjani ngakumkhazi ngabantu abasimele ephalamende.
Baba Chuma, uyamuzwa lapho Ndlovu ukuthi uthini, wena ukubona njani lokhu Chuma?
Umalumame uyazisholola nje laye okukhona ngale kibo akusocala lelo. Kodwa into emangalisayo ukuthi kona namhlanje bengabe lokhu bekhuma ngokuthi kona imthethandaba yethu iwotshiwe kumbe lokhu abakuthi i-captured ngesiNgisi. Kuthoni ngoba bahlala bekhona emthandazweni yangkhona and sesabona ezinye impumela zangkhona ziphuma ziba favor. So nxa kunjalo ama court ethu abe captured njani nxa izaphuma lempumela eziba favor ngoba phela into e-captured ukuthi ngabe isebenza against the onke but siyakwazi ukubana bona balama judgments amane abalawo asabuya bekela esekela bona not state i-democracy leba khuma ngayo angazi ukubana i-democracy kuhlobo bani ngoba i-democracy mina ngiyazi iyinto evikela ilungelo labantu jikelele kodwa sibonele into yena le kade sesifikise endaweni yale ekubizana ephalamende lasekansilini lokho kuthiwa ngama-recall kusenziwa ngomunye wabo uwaba uChabangu ukubhela khona phana kutheni khona bakhonona bathi akula democracy.
Baba Ndlovu uyamuzwa lapho uchuma ukuthi thini ungamphendula
uyabona uma sesikhuluma iqiniso kahle kahle uyakuchuma uyazazi ukuthi uma sikhuluma ngedemocracy asikhulumi ngedemocracy ngokuhlukana kombono eqembini elithize ngoba nakuwo khona laphaya kuzano bahlala banxuba bangaboni ngasolinye njalo kodwa ke akwenzi ukuthi babulalane lokho akwenzi ukuthi baze bavalelane emajele nathi ngapha sinokungaboni ngasolinye kwezinye izinto kodwa akusiyenzi ukuthi size sithi siyabulalana noma mhlawumbe siyeqa umthetho siyalungisana. I-democracy esikhuluma ngayo sikhuluma nge-democracy egoqela wonke umuntu egoqela uzulu wonke ukuthi nje njengoba nani nithi niwinile nje nibusa kanje pho kutheni selibulala abantu ngoba nifuna isikhundla uma sesibekisa nje ngale ndaba yenzeke lapha emavuku.
Baba Chumu ngafuna ukuthi umphendule.
So akula bandla elingafuna ukubulala abantu ngoba izihlobo zisabalele endaweni zonke yinto eyenzakalayo kodwa yinto engamelanga sinjani sivumele sonke kumele sikhulume ngelizwi linye condema i-violence condema ama-kidnappings sikondeme into zonke ziyana ngoba zijabe zivela emakhanda abantu zingaveli emabandleni ethu.
Baba Ndlovu akuyigqibe ngamafithane laphana
ngifisele nje ukuthi iZimbabwe ngayo mhlawumbe abantu bayavumela kwayena uba umnangagwa ube uyavuma ukuthi ukhetho aluhambanga kahle njalo ke siyabona sonke ukuthi vele akuzanga kube kuhle njalo naye akavume lento yimbonwa ngama observers.
Baba Chuma ungayigciba ke ngamafitshane laphana.
Ngiyabonga kakhulu umalume uhlanza izinto ukhetho lolu lwahamba kuhle kakhulu yikho ungamele kaumnangagwa esiba recognize lokana utangona akuhambanga kuhle inkulumo zabantu khona ababezele besa bele result yabo esekhanda labo othi bamcala ukuthi kuzahamba apho uyalile osubona sawuhambanga kuhle le jaka elincina lisiyakhombisa inkazana angavele asiyale embono ngoba usekhade kodwa yena ebebuye efuna ukuzokhombisa ungakhombisa bengakwala buyela uyifihle abanye amaqhinga ongabuya ngawo umuntu lo mhlawumbe ugcina sunjani usumwinile ungamthethisi phela ngoba ungamthethisa uzaphenda kanjani kusaza futhi ufuna ukuzokhombisa.
Lo ube ngumnumzana Joseph Chuma owe-Central Committee ye-ZANU-PF endawonye lo mnumzana Trust Ndlovu olilunga le-TCC ese-South Africa bexoxa le-Studio 7. Lilalele kumsakazo we-Voice of America i-Studio 7 esililethela indaba sise-Washington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Umbiko olandelayo uveza imibono kahulumende weMelika.
Kuluma esedale ele parlamente la kweMelika ele Congress, umsekeli kaMphathi Ntambo obona ngokudlelana kweMelika lamanye amazwe omhlaba unkosikazi Molly Fee uthe ilizwe lakhe elidinga ubudlelwane obuhle lamazwe awezwekazi le-Afrika obenelisa ukuphathisa amacele omabili. Ukuhluthunwa kwamandla ombuso kusanda kwenzakala emhlubulweni waseSahel kubikwa kulakho ukudala izinhlupho ezikhangelane lalomhlubulo ikakhulu okungaqhakathekiswa kwembuso yentando kaZulu, imisebenzi yamalucatsha adlulisa amalawulo kumbe ama-terrorist, kanye lokuswelakala kwamathuba eneleyo kwabatsha awokuzithuthukisa kwezemnotho kanye lakwezemfundo. Unkosikazi Fee uchaze ukubana sebeguqula indlela abasebenza ngayo kulezi ndawo ukuze bathuthukise ukukhethwa kwabohulumende bentando kaZulu. Njengomzekeliso, kulandela ukuhluthunwa kwamandla libutho ngontulikazi eNiger, samisa usizo lwezomvikela olwalulesi sindo sigidi ezedlula ezilikhulu $140 million. Lezinye inhlelo zokusebenzelana ndawonye ezilesi sindo zezigidi ezedlula amakhulu amathathu $300 million. Ukuze sithuthukise inhlanganiso yamanyana wamazwe awezwekazi le-Afrika, ECOWAS, ebonisana lathi kudaba lokuhluthunwa kwamandla, sisekela inkulumo eziqhutshwa inhlanganiso labebutho le-Niger ngenhloso yokuthi kube lohulumende wentando kaZulu kanye lokukhululwa kowayengumongameli uMnumzana Bazoum, kutsho unkosikazi Fee. IMelika iqhubekela phambili isekela abantu beNiger ngokubona ukuthi inhlelo zokubaphathisa kwezempilakahle, kwezenhlalakahle lokutholakala kokudla ziqhubekela phambili. Unkosikazi Fee welekelele ngokuthi amathuba okukhethwa kukahulumende wentando kaZulu eMali lawo aya echabalala njengoba uhulumende osekelwa libutho leWagner ephuza ukuqhuba ukhetho ezomvikela lokubulawa kwabantu kanye lokusetshenziswa mahlayana kwamatshe aligugu lokunye kulelo lizwe kuveza obala udubo olulethwa libutho. IBurkina Faso layo ikhangelane ledubo lokuvikele lezomvikela kanye lokwephula kwamalungelo oluntu. Ilwisane lamalwecatsha ngendlela evikela impilo kaZulu. Siyazi ukuthi ukusebenzisa impi njengokwenziwa eMali kulakho ukungasebenzi. Ngisizwe udaba lokungahlaliseki kwezombusazo eBurkina Faso, sikhuthaza ukuthi kube lohulumende wokuzikhethela kulandelwa izikhathi ezizakwaziswa uZulu. Siziphethe ngebezihamba phambili, amakansila kobulawayo amatsha ayisitshiyangalombili anqobe kukhetho lwama-by-elections olusanda kwedlula afungiswe ukuqala umsebenzi izolo.
oke waba nginobhala jikelelwe enhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo oweZimbabwe Council of Churches laye usole ibandla lezombusazwe leTRIPC. Silugqiba ke lapha uhlelo lehlwa namhlanje olivalelisayo ngutabo kancube.